Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuka udlakela emadolobheni awele Melika, izakhamizi zikhalaza ngokukhethwa kukamnumzana Donald Trump kukhetho olwenziwe ngolwesibili. Izakhamizi zelupane ezatshengisela zisola umphathisikolo weMlamuli Secondary School zimethesa icala lokungazi ukukhuluma ulimi lwabantwababo zikhululwe. Lamhla sihlaziya udaba lwemali yamabond notes akhangelelwe ukwethulwa kunsukwana ezilandelayo. Kulive Talk, kuhlelo lwabesifazane olwe Women's Roundtable, sixoxa ngodaba lokwehluleka ukunqoba ukwenziwa ngunkosikazi Hillary Clinton, owayeza kuba ngowesifazane owakuqala ukubusa ilizwe leMelika. Lithini ngalokhu? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7, ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065 low 15460 kilohertz ku short wave. Sitholakala njalo ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.